Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlazine kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano omkhulu werali kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds, lapho azasungula khona umanyano weMDC Alliance. Kuwoza Friday lamhla sihamba leqembu leDisciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amapolisa la masocha asebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasocha eHarare ngolwesibili. Iziphathamandla zengatsha zombili lezi zitshele intatheli zindaba namhla ukuthi zikhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi, njalo zithembise ukujezisa bonke abaphatheka kudlakela lolu. Ingxabano le iqale ngemva kokuba amapolisa epontshise imota elinye isotsha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule amasotsha aseqoqana angena edolobheni ahamba ebhuqa amapolisa. Indaba zokumpontshiswa kwezimota zabantu ngamapolisa esebenzisa ama-spikes yinto esihluphile kakhulu elizweni. Njalo uZulu uthi le yinto emele imiswe nguhulumende. Bajabulile abanengi kulandela ke ukutshaywa kwamapolisa ngamasotsha lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Spanda.
Lindaba yasethusa kakhulu ngenxa yokuthi nxa sesibona abantu abakhangela ukuthi kube lokuthula elizweni lethu leZimbabwe, sokuyibo abagangadanayo, abagongodanayo, abatshayanayo. Kuyethusa kakhulu. Sinanzelela ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi ilizwe lethu lilendlala, ilizwe lethu lilabantu njengamapolisa asesenza imisebenzi ongamelanga vele bayenze. Sike sananzelela ukuthi bake bajikela lokho okuhlabayo kwabo. Kubhewule imchove eminingi abantu besifa. Lokhu vele kuyinto okwangamelanga yenzakale, njalo azange sizwe amapolisa exolisa ebantwini. Ngakho-ke lesi sigaba sokuthi bathane lamasotsha kulungile ukuthi kulungiswe abantu bengabotshayana, kodwa bona ngani kumele ukuthi kukhangele impande yokuthi kanti kuyini okwenze abesibutho beze bezonde betshaya amapolisa. Kutho ukuthi indaba yabo leyi yokuhamba befaka lokhu okuhlabayo kudabula-ke amathaya abantu, limaza abantu, kusiba lezingozi. Mbona ngani kube kuyinto okumele ukuthi iphele, ingasayenziwa futhi.
Sesiside isikhathi uZulu ekhala ngodaba lwama-spikes lolu, ubaba Spanda. Ngisho lasedalela ephalamende soluke lwaphathwa lolu daba. Ukubhaxabulwa kwamapolisa ngamasotsha singabona kusiba yikho okuqeda ukusebenzisa kwama-spikes na?
Engxenye okungabe sokuncedile ukuthi kume. Kodwa siyazi ukuthi udubo ukuthi lindaba yama-spike yesetshenziswa ngamapholisa ukwenza imali. Udubo olukhona ukuthi lo obathumayo ukuthi bekwenze ukwenzela ukuthi athole leyo mali uza kuma yini. Kuduba ngokuthi kuvelela ngathi, ngoba nxa sikukhangelisisa kangani kuyabe kuvelela khona le ma-ofisini amakhulu, kuyindlela eyokwenza imali engalunganga esisetshenziswa. Bonani kuzahlupha, kodwa-ke kungaqhubeka kuqhubekela phambili kodwa mbona ngani sokutshengisa abantu ukuthi sokusiba lomzila oyisabisayo osuweqwe ngamapolisa lamasotsha okokuthi ungaqhubeka lokhu kusiya phambili ilizwe lethu lisengozini kakhulu yokuthi abantu balwe balwisane balimazane.
Umnumzana Useni Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano we-rally kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds lapho inkokheli eyake yaba kubandla le-MDC lisabambene kanye lamanye amabandla. Elabakhokheli ababalisa umnumzana Morgan Tswangirai uTendai Biti lomnumzana Walshman Ncube abaza kuba khona ndawonye bekhulumisana loZulu. Omunye obekhangelelwe ngabanengi ukuba khona kulumbuthano ngunkosikazi Joyce Mujuru kodwa ubikwa engasoze abe khona. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Tabitha Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo omhlangano wokusasa lapho amabandla wonke aphikisayo afuna ukwenza umanyano hhayi ukulungiselela sokuthi kuhle sibili lamaphepha okwazisa amapholisa akusisayenza khonokho aselungisiwe osokusele nje ukuthi zikhuthaze uZulu ukuthi abe seZimbabwe Grounds kusasa okuthi azwe ukuthi lokhu abakunika inkokheli yezamabandla aphikisayo umbono ababewufuna ukuthi sikhiphe uhulumende wezanu-P_F owamasele
wona amapholisa atheni aliphile na imvumo.
Hayi amapholisa ayiphile imvumo kodwa sonke siyazi ukuthi sikhuluma kunjenje besilwa umhlangano emahlalandeni ye-SDC lapha amapholisa ayesiye khona imvumo kodwa bangenile bathena intuthu ezifitshayo ema-ofisini ebandla lethu kodwa lokhu kwakuthi esabithi ngoba ivele ngihlala yenza so thina nje amabandla aphikani aphikisayo sasa sabithi seZimbabwe Grounds sitshela uZulu umbono wakasinika wona mayelana ngomanyano ukuthi uvumelana nalokhu
sizwa kuthiwa kuzaba kule nkokheli yamanye amabandla. Ungasitshela ukuthi ngobani abanye ababe khona?
Okwakhathesi silamabandla ayithupha esilesi axoxisana nawo. So mingengakamba okwakhathesi sezisiqedise laba abanye abangabuye ngoba kule themba ukuthi engxenye abanye bangabuya namhlanje. So sizakwazi ukuthi abuyile sibili mangani zabo.
Ibandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party liyaba likhona yini?
Hayi okwakhathesi bebengasondeli but kule themba ukuthi engxenye bazasondela. Nanxa bengasondelanga kuzadanisa ngokuthi udubo olukhona lapha yikuthi njengezizalwane zaseZimbabwe abantu izalwane zaseZimbabwe zithi zona okwenza ukuthi sidliwe yizane yikuthi singena sibaningi singamabandla aphikisayo bese siqhamula amavoti izane liseyina uZulu bekhuthaza ukuthi sibambane njengamabandla aphikisayo futhi siqedule izane kodwa siqaphele ukuthi izane izasebenzisa amanye amabandla aphikisayo benza ngazane bafuna ukuzosebenza lathi bona belanti ukuzodilisa.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Umongameli Robert Mugabe ufike kwele Iran lamhlanje ekuseni elanda umkhosi wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe ukuqala umsebenzi umnumzana Hassan Rouhani ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. URouhani ubevele enguye umongameli wele Iran njalo ukunqoba kwakhe kutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa lelo lizwe okweminye njalo iminyaka emibili. Umgabe uhlangabezwe egcekeni lendizamchina eleTehran International Airport ngumeli weZimbabwe emhlubulweni weMiddle East umnumzana Nicholas Kitikiti. Iqula likaMgabe ligoqela isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mbenge Gwi. Abanye basola uhambo lukaMgabe lolu besithi udlalisa imali kahulumende yona evele ingekho. Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngomanyano wamabandla azasebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho obizwa nge-MDC Alliance. Abakhokheli balumanyano baza kuba lomhlangano eHarare kusasa, njalo baqoqela umnumzana Morgan Tsvangirai lo mnumzana Welshman Ncube. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isakhiwo eside ukwedlula zonke izakhiwo kwele Dubai silumathe umlilo emadabuka kusa lamhlanje. Lokhu ngokwesibili lesi sakhiwo sisitsha phakathi kweminyaka emibili. Ugatsha lokuvikelwa kwengozi zemvelo elizweni lelo luthi akulamuntu olimeleyo. Abalo becatha abeqembu le-Al-Shabaab babikwa sebehluthune idolobho leLigo eliduzane lesigodlo seleSomalia iMogadishu. Abe-Al-Shabaab laba bathethe ithuba lokusuka kwamasotsha kwele Uganda ekade londoloza ukuthula kulelo dolobho basebehluthuna-ke intambo emadabuka kusa. Iningi labasakhulayo esigabeni seMathebelele North lithi alisekeli umkhankaso kaMongameli Mgabe wemihlangano labasakhulayo ole Youth Interface besithi awulethi inzuzo lentuthuko elizweni ngaphandle kokukhankasela uMgabe kukhetho luka-2018. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usipha lolu daba olulotshwe ngonompumelelo moyo.
Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe libandla lezaphu emzola izakhamizi zelupane wesizithi sokuyiminyaka edlula engamashumi amathathu zisetshenziswa ngumongameli Robert Mugabe, kodwa ngemva kokuvota azitholi lutho oluthuthukisa isigaba. Umgcini sidlalo wezaphu eMartin North umnumzana Lord Kupe uthi umongameli kehlukane lokufuna ukusebenzisa abasakhulayo besigabeni.
Ama-interface la nxa siwakhangele thina nxa siyawahluzisisa sibona ukuthi uthi ontanga bezombuka ukuthi yena usegugu ongakanani, njalo ufuna ukubasebenzisa. Usebenzise thina ama-ovet lezakhamizi ezindala sesiya kubontanga. Sithi kayehlukane labontanga laba ngoba lapho abasakhona ubasedongeni.
Mnumzana Nkululeko Nyoni uvumelana lokhuphi ethi kanti vele ufuna ukubusa kuze kube nini.
Sithi phansi lakho asifunda kukuzwa and kakuyekele khonoko kuze kanti yena ufuna ukubusa azafike ngaphi. Kusho ukuthi khonoko akutshelwa ngumama uGrace kakugcine njalo kungumphako kuye kusasa ngoba usehlulekile 37 years ekhulu esenza into ezingalancedo. Ngiyabonga.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Joseph Mpofu uthi Mugabe kayephumula wabasebenzisa kwenela.
Lokho vele into engaphandle komkhuba la kuNkulunkulu akulunganga ukusetshenziswa umntwana endaweni enjalo. Hayi, kayekelane lakho. Kayekelane lakho, abantwana bazenzele ukuqondileyo, balandele imikhuba abayiphiwa ngabazi. Into le vele ibuhlungu kakhulu. Asiyithandi vele. Nxa esebona ukuthi sesehluleka, ahle ahlale phansi njengoba abantu sisithi nakasuka ahlale phansi. kulo kuthi thatha abantwana abasebenzise funa ukuthi abagqilaze futhi nje waqhileza thina abadala abazali babantwana
osakhulayo umehluli Ndebele uthi imihlangano leyo ingcolile njalo bayadubeka abalamsebenzi sebebhoda lezikhoni
hayi vele ingcolile kakhulu kayekele lokho vele asifunda ukukuzwa la ngoba sihlupheke kakhulu ama-youth siphele nzima sisakwazi ukuthi sesenzeni sesibhoda lezikhuni emakhaya singathi sesizibhonda ngenxa yokuswela imisebenzi so mgabe hlala phansi yekela lokhu akusakulingananga sukhule kakhulu
kuthi umnumzana nomendliwayo esinye njalo isakhamuzi semzola uthi leyo mihlangano abayifuni wehluleka ukuvumelana labo kuzavumelana kanjani labasakhulayo
asifuni asifuni imihlangano leyana eyenziwayo eyokurobhe yobusela ya yikho ke nxa kwehlula ukuthi awelelane lathi thina bazali kutsho ukuthi angawelelana labantwana njani ethatha abantwana ebasa engozini yikho engokhulumana
umongameli Mgabe useqhube imihlangano emihlanu ezigabeni ezinhlanu labasakhulayo usesalelwe ngemihlanu lapho ajonge ukudinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo phansi kohlelo alubiza ngokuthi Youth Interface egcwalisa uhlelo lwebandla elibusayo abalubiza ngokuthi i-Generation of 40 ngoba abasakhulayo baningi njalo balakho ukuvota ngobuningi banqobe iningi labantu liyayisola limihlangano ikakhulu abadala kunye labalwa impi yenkululeko bethu Umgabe wabasebenzisa isikhathi eside kodwa engagcwalisi izithembiso nanko esekuqambukela abasakhulayo abangazi imigqa yakhe umhlangano we-Youth Interface olandelayo wenzelwa inkabazwe. Mimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguPraxitus Jeremiah.
Bakhona abathi umanyano weMDC Alliance ozabunjwa kusemthethweni kusasa ngeke wasusa ibandla leZANU-PF embusweni. Kanti abanye njalo bathi selidumela eMansumpeni ukuthi ibandla leli likhitshwe embusweni. Asizweni umnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ngezombusazwe. Unkosazana Thabita Khumalo umsekeli weMDCT lo mnumzana Mkhokheli Moyo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba kuhlelo asixoxeni Zimbabwe Today. Olwethulwa iStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele.
MDC ngabe ngizihluphe ngazo lonke zonke lezi zinto ngabe ngizihlupha ngokuthi singenza njani ngendaba leyo yokuriga yebo la yona lokuvotela kumele kube yiqhathe kakhulu iqhathekile nayo as we push but the main one ngoba sehlule yonke le eminyaka edlulileyo sehluliswa hashi yinamba kodwa sehluliswa yimilitary sehluliswa wethuselwa intimidation emaphandleni sehluliswa yikuriga into ezinjengazonke ezinjengazenezo but abafowethu laba babizana bathi asihlanganeni futhi sibe le namba kwenzela ukuthi sinqobe ngezindlela they are making bayenze esinye istatement kona bathi bona badliswa eminyakeni edlulileyo ukuthi babe ngabambananga I don't think that's the truth
sesilo mama-ke uThabita Khumalo umsekelo wesikhulumeli se-MDCT
uyakhombisa ukuthi singaba nempumela enhle so esesikwenzile esiqoqisane sifale izifiso zokuthi siguqulele ilizwe sikhiphizane so kusasa siyahlangana siqoqisane ukuthi kube nempumela enjani lapha siqoqisana khona ngodaba lokuthi kube nomonyana
silo mkhokheli Moyo mkhokheli kunjani
uyaphila mfundisi
yey kule MTC Alliance ungathini ngayo
angeke ngayi supporta vele umbono wayo ngoba siyathi bonke laba bantu abakuyo lo Alliance yinzalo yeZANU-PF nje yonke leyo yini into abazoyitshintsha abehlule kuyitshintsha besa kuyiZANU-PF yabona le
ujongani khona futhi inzalo yeZANU-PF
nje kahle bafuna nje ukuzama bafuna nje ukuzama ukuthola amavoti wabantu kuphela nje kumina into abazoyenza ngoba if bevele befuna ukuyenza into yabo lena bamvele bezenza besale isembu leZANU-PF
Umkhokheli Moyo unkosazana Thabita Khumalo isikhulumisekelo esikhulumeli seMDCT lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni Kweze midlalo lamhlanje iyaqhubeka imidlalo ye Castle Laga Premier Soccer League ngempela viki kule midlalo egobozisa amathe ekhangelelwe ngabanengi endaweni esijiyeneyo zelizwe. UPraxedes Jeremiah usipha loludaba.
Kusukela enkundleni yeRufaro Stadium, Mandaba, eluveve lezinye kuyabe kungabizwa ozwayo. Umdlalo okhangelelwe ngabanengi osenkundleni yeMandaba Stadium, lapho kudibana khona amaqembu aphezulu kwengalane yemihlomelo abayibo abanqobayo ngomnyaka ka-2015 abe-Chicken Inn, leqembu eliqeqetshwa nguNomen Mabheza ele-FC Platinum. Amaqembu lawo mabili wonke alalo ithuba lokunqoba uba zintshantshu zalonyaka kungalane yemihlomelo njengoba iChicken Inn ikhokhela ngumhlomelo owodwa nje kulengeze Platinum Stars ehlezi endaweni yesibili belandelwa ngabe Gamecocks. Laloba nje abanye besithi umdlalo wasenkundleni yeMandaba yiwo umdlalo omkhulu limpela viki, kulabanye abangavumelani lalo mbono besithi umdlalo omkhulu ngosenkundleni yeRufaro Stadium eHarare kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu leBlack Rhinos lele Dynamos. Emdlalweni wokugcina amaqembu la aze angqikilane, iDimbare ichawe 1-0, ngakho ke ingena kulomdlalo ngolaka ifuna ukuphindisela ukuyangiswa eyakwenziwa kulomdlalo njalo izama ukujabulisa abalandeli bayo. Abanye njalo ngabathi umdlalo ozwayo ngosenkundleni yeLuveve koBulawayo, lapho kudibana khona abeqembu lengeze Platinum Stars abayibo abahlezi endaweni yesibili bekhangelele ukuba njalo lethuba lokuba zintshantshu zalonyaka ze-PSL ngoba betshiyene ngomhlomelo owodwa nje labakhokhelayo abe-Chicken Inn. Bona ke badlala leqembu elisendaweni yesihlanu ele-How Mine. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedes Jeremiah.
Ithi Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu elihlabela ingoma zokholo ele The Disciples of Jesus Christ Gospel Group, lona elilezalate elitsha elilesihloko esithi Umbonge uJehova.
Kuhle ngani lo mpendulo sibanda ngomuntu lomfo wabo ababumba iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Lezi nsizwa ezidabuka esabelweni senyathi zingene kwezomculo ngomnyaka ka-2015 njalo sezenelise ukukhipha amadlalade amabili awengoma zokholo.
Sakhupha i-albhamu yethu lokuqala elithi Umose Wayibona. Ke ngomnyaka ka-2017 sakhupha enye i-albhamu entsha nethiwa Umbonge uJehova. Ngiyajabula lesekelo esilithola ebantwini, kuyabonakalaliso ukuthi hayi isizwe sakhe siyasapota.
Idlalade leli elithiwa Umbonge uJehova licindezelwe House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko, njalo lile ngoma ezilitshumi ezigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Umbonge uJehova. Abaculi basemaNdebeleni bahlala bekhala ngokuba ingoma zabo kazitshaywa emsakazweni, kodwa iqembu le The Disciples of Jesus Christ lisebenzisana nabanye abaculi abagoqela uColin Moyo ukufikisa imisebenzi yabo kuZulu besebenzisa iziganiya.
Abantu bawusilela umusic wakithi ngapha, so bagcina betshaya umusic weSouth Africa. Yikho sathi ngcono siphume siwuhambela umusic ebantwini ukuze mhlawumbe kunanzelele ukuthi hayi neMandebeleni ukhona umusic ojabulisa abantu.
abaculi laba abathandanga ukuthi uba ngosuku olulodwa bathola imali engakanani ngokuthengisa ingoma zabo ezitalateni, kodwa bathi kuyabaphilisa lezimuli zabo njalo bazaqhubekela phambili ngoba kuyiyodwa indlela yokuba imisebenzi yabo yaziwe kuZulu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Bafundi baka Jesu iqembo le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group beqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa azabumba umanyano we-MDC Alliance eHarare kusasa. Kwanele ge ogwa lam sanje slobe standigayo, olivale lisayo, nguntunga milinko mo, makamu angu matuka nduna vafupatila, azibe wope.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.